Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Balingani tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umprofeti uthi abantu bangaze bakwelatshwa, hayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele ngoba nangithola nini iTestament elidala, siyawazi unamani wathi lamaleperi wathi wagijima igeza emfuleni, kumele kube lesifenzo senzayo wena ogulayo lawe.
Babikwa bebalutshwana abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba endaweni ezifana leMashonaland Central iningi ingabakhonza ezinye inkolo ezikhuthaza abantu ukuba bengahlatshwa.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi ngenxa yokukhula kwama-numbers e-COVID-19 isihlasele lathi njengedolobho kuzisebenzi ikakhulu ezesowa.
Ikansili yakobulawayo isisehluleka ukulungisisa izitishi zamanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi isezidabuka ndawana yonke edolobheni leli. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa senzemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ehlose ukuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umprofita olodumo uEmmanuel Makandiwa wayesithi abantu bengemukeli ijekiseni ye-COVID-19 ngoba isetshenziswa ngabelungu ukuthabalalisa abensundu izolo uguqule ingqondo wathi abantu kumele bayehlatshwa. Umbiko wakuqala waphuma emsakazweni kamabonakude oweChrist TV osebenza phansi kwebandla lakhe elokholo eleUnited Family International Church. Kodwa izolo uphuma emsakazweni munye esithi akazange atsho ukuthi abantu bengahlatshwa kuvidiyo ecine isabalala enkundleni ezitshiyeneyo zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oWhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Kodwa kwezinye indawo ezifana leMashonaland Central kubikwa bebalutshwana abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba iningi lingamakholwa esipostoli angahlatshwayo ijekiseni kumbe kwamukela imithi ezibhedlela. Lokhu kwenzakala kulabantu abaningi abakade bemadolonzima kudaba lokuhlatshwa ijekiseni le kodwa sebephithizela kuyahlatshwa ngenxa yokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ngempelasonto wamukele amajekiseni amanye njalo ayisigidi esisodwa asebehlatshiwe ijekiseni le elizweni okwakuqala lokwesibili sebesedlula izigidi ezimbili 2 million elizweni elilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngamakholwa athi kawafuni kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
Okokuqala vele lona ibala elithi umprofethi liyinkinga yona lona ngokwalo ngobana lokho okokuprofitha sokukhona okunye kwakhona kunzima ukuthi kwehlukaniswe labaprofethi basendulo ababesima ngeqiniso kuzwakale kubonakala ukuthi bakhuluma ingqondo kaNkulunkulu. Laba bakhathesiningi labo kuyasolisa kungathi kukhona abakuhlosileyo mhlawumbe udumo mhlawumbe inotho mhlawumbe okunye nje kuzabanika ibizo. Kodwa ke umprofeti uthi abantu bangaze bakwelatshwa, hayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele ngoba nangithola nini iTestament elidala, siyawazi unamani wathi lamaleperi wathi wagijima igeza emfuleni, kumele kube lesifenzo senzayo wena ogulayo lawe ukuze izinto zakho zihlangane kubonakale ukuthi uyafisa usila kuloko ongabe ulakho yini. Ngakho ke laba abaprofeti abantu bangayihlatshwa bangikwazi ukuthi bathi abantu benzeni ngoba lona iBhayibheli ungalicubungula kuhle uswela uGenesis usiya kusambulo. Ziningi indawo laba abantu ababeselatshwa khona basile. Hatshini kwakunje kwakuphonguvuka nje umuntu esenjalo. Nxa wawenze engathintwanga kwakufuneka ukholo enhlizweni yakhe asebenze ngokholo lwakhe ukuthi adinge ukusila. Umprofeti ungumprofeti oweza intando kaNkulunkulu angimboni ukuthi angaba lolunya lokuthi abantu baphele nje.
Abezokholo lina lithini ngabantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Njengoba sikhuluma nje kathesi, lithuba elihle leli kimi labanye nje abakholweyo ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bayehlatshwa ngobana okunye sikukholwayo thina abanye yikuthi bona labo abasilethela izinto ezinjengakho ukuhlatshwa loku lamajekiseni wona lawo ayisiko kuhlakanipha kwabo kodwa yikuhlakanipha abawuthola kuNkulunkulu. UNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi njalo nezipho zabantu zivele ezishiyena.
Lo umfundisi Thandeko Zintimkandla ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kansile yakobulawayo isisehluleka ukulungisisa izitishi zamanzi angcolileyo aphuma ezambuzini esezidabuka ndawana yonke edolobheni leli ngoba iningi lezisebenzi kulolu hlangothi zisemakhaya zihlaselwe yi-COVID-19. Izakhamizi zaleli dolobho lazo ziyakhonona ngokuminyana okukhona kuzo zonke izibhedlela lemakilinika lapho kuhlatshwa khona ijekiseni ye COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube wethule umbiko ecela izakhamizi ukuba zibabekezelele ngoba iCOVID-19 ihlasele kakhulu izisebenzi zabo osokusenza ukuba eminye imisebenzi emele yenziwe ike imiswe okwesikhathi besalinde ukuba izisebenzi zabo zisile. Isikhulumi sekhansili unkosazana Bongiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi ngenxa yokukhula kwama-numbers e-COVID-19 isihlasele lathi njengedolobho kuzisebenzi ikakhulu ezesuwa. Silama-teams aseku-quarantine lapho okube lama-members a-test positive. Owakhathesi ama-team angu-5 out of 8 are currently in quarantine and isolation. Sile reduced staffing levels to attend to ama-sewer blockages idolobho lonke jikelele.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo engukhansila ka-Ward 1 ukhansila Mlandu Ncube uthi baphakathi kokulungisisa inhlupho ezidalwe lubhubhano lwe-COVID-19.
Silo hlupho bantu bakithi ngodaba lomkhuhlane lowo okhona i-COVID. Ungakhangela lezi nsuku kuyaqanda njalo ubuqathanise lempilo zabantu yokuthi abantu bakobulawayo baphila ngokuzisebenzela. Kuba nzima ukuthi belandele izinqumiso lezo zokuthi behlale ngemakhaya kodwa bayeza beminyana kubo zubukho bezominyana ledorobheni bethekelane lowo mkhuhlane yikho kukhwelisa amanamba. Lize libone ukuthi into leyi lathi sithwale senzima kunje kathesi. I-department yethu yesuwa imile kwamanye ama-department sesele le-team A1 kungenxa ukuthi laba abanye babanjwe belomkhuhlane lowo njalo abanye njengoba kuyisinqumo sakhona ukuthi ungake kucatha ngelithi uke wasondelelana lalowo olawo ukuyehlala ngikhaya bahlezi ngikhaya. So siyacela kakhulu ukuthi bantu asinanzeleleni singabekezela mhlawumbe umlimi uzasizwa ukusidlule lesi siphepho.
Ngaphandle kokungalunyiswa kwezitishi zamanzi angcolileyo ezidubukayo edolobheni izakhamizi zakobulawa zikhala ngokuminyana lokulinda isikhathi eside emtholampilo esedolobheni okuhlatshwa khona ijekiseni le-COVID-19. Olona amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi uhulumende sekumele akhuphe abezomvikela lamapholisa afundela ezempilakahle ukuba bayencedisa emtholampilo emizameni yokuqeda isiminyeminye.
Kuleziminye eminye esikhulu kakhulu kuma vaccine centers lapho kuhlatshwa khona abantu lezibhedlela lapho kulendawo kuhlaba khona lasema clinic. Okuyinto enhle kakhulu ukubona abantu at least they are now responding in a positive manner ku vaccination program leyo khona against COVID. Kuhluphe nje sokuyiminyana kwabantu ukutshengisela ukuthi ama vaccine centers la malutshwana akukhithwe even ama soldier army abalaphana abasebenza umsebenzi weze health lempilakahle baphume bancedise indawo lezibe duzane ebantwini.
Ukansila ka ward 17 lo 19 kobulawayo unkosazana sikhululekile moyo uthi isiminye eminye sikhona eklinika yasephumula ngoba abongi bambalwa amajekiseni awagcinwa ephumula njalo abantu baphuma ngobunengi ethi abantu abalandele imithetho ye lockdown njalo bahlale emakhaya.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine COVID-19 luhamba kahle ephumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa kuba balutshwane kwabomongikazi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngenya sekhuze uZulu ukuba axwayane lesiminye eminye ukuya ezimfeni kanye lokulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngobunono obuphezulu.
Awunye njalo sikuxwayisayo khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalisi ukuthi abanye selilokhe liminyana yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khona lokhu esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho na kuqakathekileyo.
Umunisipali wakobulawayo ubike ukuthi ukhangelele ukuqhasha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zekhansili ezikumsebenzi ezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ehlose ukuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo ntambama esithi ilizwe selisuke kusibanga sika level 4 layehla laya kusibanga sika level 3 uThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi ukuthengiswa kotshwala obekuvaliwe kwamaviki amabili sekuvuliwe. Abafuna ukuthenga utshwala bayenatha ezindlini bavunyelwa ukwenza lokhu kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya kwelesithupha ntambama kusukela ngomvulo osiya ngolwesine. Abafuna ukunathela endaweni zotshwala bavunyelwa ukwenza lokhu kusiyatshaya u-8 o'clock ntambama.
Non-essential establishments such as restaurants, taverns, bars and fitness centers may be opened.
Zonke indawo ezithengisa utshwala sezivuliwe.
These establishments will however need to close by 9 p.m. to allow their employees and patrons to travel home before the start of the curfew.
Le yinto esemukelwe ngezandla zombili ngabamabhizinisi athengisa utshwala wona athi ukuvala lokhu sekubhilize imisebenzi eminingi. Amabandla ezokholo lawo aveza elomhlathi njengoba esevunyelwa ukuqhuba inkonzo noba nje engavunyelwa ukwedlulisa abantu abangamachumi amahlanu 50 emathempelini loba abalikhulu 100 kulabo abakhonzela phandle. Isikhathi sokwenqabela ukuhamba laso sesincitshisiwe kancane njengoba sesiqala ngo-10 o'clock ntambama usiya ku-4 o'clock ekuseni. Ukuya kwethekelela kwezinye izabelo zelizwe lakho sekuvunyelwa. Umongameli Ramaphosa uthi nani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa selehle lisuka kubo 20,000 laya kubo 12,000 ngosuku. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuvulwa kwezomnotho lokhu kuzasiza kakhulukazi.
Besihlezi emakhaya abaningi bengasebenzi, abasebenza ema-restaurant, abasebenza emabha, abasebenza ema-breweries, so besekulela umkhuhlane wendlala. Kodwa asithembi ukuthi kuzaba kuhle ngeke kubuye futhi kube kubi.
leyi into egcizelelwa njalo ngumnumzana Nkululeko Mathe.
Kube sokuzima kungazaphile kodwa manje sesizakwazi ukutravela province to province, laba abaapplyele ama 350 sebezakwazi ukuthi bawathole, labo futhi abamabhizinesi otshwala bazakwazi ukuphika njengoba ethi ngeke sathatha into ezifana nentela kwezinyanganyana. Kuthi ke abaphuzayo siyacela zihloko zikaThixo bezame ukubamba imithetho bemukulimazana futhi sibathole siyagcwala ezibhedlela futhi sesibuyela kuleli zinga esiphumekile akukunandanga ukuba ku level 4.
URamaphosa umemezele futhi ukuthi uhulumende wakhe uzaholisa ama 350 rands kuzalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo, kanti ke lezo eseziphelelwe ngumsebenzi lazo zizahola phansi kwesikhwama se-Unemployment Insurance Fund. Okwamanje sebesedlula izigidi ezimbili abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa, kanti asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi esikhombisa over 69,000. Sebesedlula izigidi ezisithupha sebehlatshwe ijekiseni ye-coronavirus, kanti uhulumende uthi kuhlatshwa abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 200,000 ngelanga. Melisulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngenguthuso Khumalo.
Elebotswana lamuhla lithumele amasotsha aphose afike amakhulu amathathu ukuthi ayilwisana labalwa becatsha esabelweni seCabo Delgado kule Mozambique. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi indleko zokubhadalela ukuthumela amasotsha la ngaphansi kwenhlanganiso ye-SADC izaphuma esikhwameni senhlanganiso le. Intatheli zindaba yestudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo seGaborone kule Botswana.
Umongameli Masisi uthi amazwe wonke awenhlanganiso ye-SADC kumele atshone esikhwameni aphathise ngendleko zokuthumela amasotsha kwele Mozambique. Elebotswana, South Africa kanye neZimbabwe yiwo ayekhokhela imizamo yokuthumela amasotsha eMozambique ngenxa yesimo sempi yomdeni esigabeni esingenyakatho eseCabo Delgado. Ekhuluma ngesikhathi ebona amasotsha aphosefika amakhulu amathathu i-296 akwele Botswana ephakama ngomvulo elubhek seMozambique, Masisi uthi kuzaba nzima emazweni amaningi ukukhipha imali ngoba uhlelo lokusa ibutho Cabo Delgado lufike ngesikhathi kuliswa umkumemetheka kwe-COVID-19.
Your deployment comes at a time when the country is facing economic challenges.
Lokhu kuza ngesikhathi COVID-19 iphazamisa okuningi kugoqela ezomnotho emazweni amaningi. Kungakho uhlelo lolu luzaphathwa ngendlela yokuthi enye imali izavela ku-ofisi ye-SADC kukanti enye izavela yo wonke amalungu e-SADC aphatheke kulolu hlelo.
And personnel contributing country.
Noma nje kungakhulunywanga ukuthi ilunga ngalinye lizakhupha malini, uMasisi uthi ukhandelwe ukuthi kuphoselwe kukhandelwe ubufitshani lobude besandla selunga ngalinye ngalinye. Umumo womnotho kawumanga kuhle emazweni amaningi anjengeZimbabwe olokwesabela ukuthi indleko zokuthumela ibutho kwele Mozambique kungachiya elinye igodi elingathatha isikhathi ukuvala. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi noma kunjalo uqakathekile ukuthi kuthunyelwe ibutho eMozambique ukuyaphathisa elinye ilunga le-SADC.
I-SADC kufanele ukuthi ihambise amabutho ayencedisa eMozambique, kodwa kulento engisolayo ngendlela benza ngakhona basuke baphuze kakhulu ukuthi benze okufanele bakwenze, bayakwazi okufanele bakwenze. Imvukela mbuso leyi iqalise ngo-2017 masikhangela iminyaka emine yaqalisa.
Umoyo uthi khathesi ngabo wonke amalunga esenelise ukuthumela ibutho ngoba sekuyisikhathi ukulwisana kwaqala eMozambique. Uthi yikho iMozambique yagcina ikhangela eRwanda uthi ithole uncedo ngebutho.
Ilizwe laseMozambique selitshengisile nalo ukuthi liyabona ukuthi abantu be-SADC bayaphuza, ingakho selicile lisiya eRwanda eKigali ukuthi liyecela usizo. Ngokuzokwami banikwe amasotsha ayinkulungwane yiRwanda. Lawo masotsha ngokukhuluma nje aseseMozambique asebenza lamabutho eMozambique ukuthi bancedise kube nokuthula. Ngicabanga ukuthi bayaphuza kakhulu, ngicabanga ukuthi badinda ndawonye.
Kodwa i-SADC yona yagcona iMozambique isithi yiyo eyaphuza ukuloba isivumelwano esazakwenza ukuthi kube semthethweni ukuthi amasotsha avela phandle kwelizwe angene eCabo Delgado. Amehlo azantshintsha abheke emazweni afana leZimbabwe ukuthi azathumela nini ibutho eMozambique, ikakhulu ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa engomunye okade ehamba pambili ukuthi kuthunyelwe amasotsha eCabo Delgado. Ukulwisana labo malwa becasha eCabo Delgado isigaba esinothe kakhulu ngamafutha ezimoto sekuthiya abaphosi befike inkulungwane ezintathu 3000 belahlekelwe ngumphefumulo kukanti abadlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i 700,000 kabasela mizi. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyenwe bele coronavirus eZimbabwe ngalezi zinsuku ikakhulu umkhakha omutsha weDelta. UZulu ukhuthazwa ukunanzelela umkhuhlane wohudo olwenyumonia ovame ukubhaha ngesikhathi somqando esiseZimbabwe okwamanje. Lesi sifo sihlasela abantwana labadala, ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa ukuze bengagcini besehlelwa yingozi yokulahlekelwa impilo. Okuningasi kuzweni kumakapitan Tambe eseHarare.
Inyumoniya yisimo sokungena kwamanzi phakathi kwamaphaphu lokwanda kobomvu kulezo ndawo okubangela udubo lokungaphefumuli kuhle emuntwini oyabe esehlaselwe yiyo. Udokotela Anthony Mthombeni uthi lokhu kusuka kudale i-infection phakathi kwamaphaphu kube yinkinga. Ethi umuntu wonke usengozini yokuhlaselwa yilo mkhuhlane, abadala nabancane. Umnumzana Splendid Chifamba wehlanganiso yezempilakahle Health and Wellness Center uvumelana loMthombeni ethi abantu kababe lolwazi lwalabo abasengozini yalesi sifo behlale beqaphele. Udokotela Michael Vere wesigaba sezempilakahle kukhansel yedolobha leHarare uthi lesi sifo babhekana lodubo lokwanda kwaso ngesikhathi somqando esikiswa kwamanje, exwayisa abantu ukuba bayefuna usizo ngokuphangisa bangabona izibonakaliso zaso.
Amakliniki ethu onke alama nesi enelisa ukwelapha izifo ezifana le-pneumonia.
Abenhlanganiso emela izakhamizi eye-Combined Harare Residents Association bathi bayajabula ukuba umasipala wenelise ukuvula amakilinika akhe, kodwa lokhe becela ukuba indlela asebenza ngayo ilungisiswe. Okusekelwe ngumgcini sihlalo we-board ye-Harare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Sibona amakilinika ayazama ukwelapha abantu, kodwa udubo esilalo kakhulu ludubo lokuswelakala kwemithi. Imithi kayitholakali kangako, abanengi bayabhalelwa imithi okumele ukuthi bayozithengela mafemisi.
Odokotela bathi inyumonia ikakhulu yohlobo lwamabhakteriya iyelapheka kalula ngokusebenzisa imithi yama-antibiotics, kodwa kusiba lobunzima lapha lalaphaya kuhlobo lwe-viral pneumonia le-fungal pneumonia, okuyikho kuqakathekile ukuba abantu babone odokotela masinyane ukuze bethole uncedo. Inyumonia yabantwana ibikwa ihlasela abedlula izigidi ezilikhulu 100 million emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika kunhlolisiso eyenziwa kumnyaka ka-2017 kulumkhono. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMakhpita Ntambe.
kwezemidlalo umdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uSikhanda Raza uthi ikusasa yaleli qembu inhle loba nje linqotshwe ngele Bangladesh kumidlalo egoqela e-test ODI kanye le-T20 okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Uraza uthi iqembu leZimbabwe litshengise inqubela phambili kuyo yonke imidlalo eniyidlale leqembu leBangladesh loba nje belingela abanye abadlali balo abathenjiweyo abalesikhathi eside bedlalela iqembu lesizwe.
Kuyo yonke imidlalo sitshengise intuthuko ethile kwizigaba ezitheneyo zomdlalo. Akukho lula ukudlala imidlalo efana lale singelabadlali abalolwazi olujulileyo. Sonke siyakwazi ukuba baqakatheke kangakanani abadlali ababalisa uSean Williams, uCraig Irvine kanye loBrendan Taylor. Kodwa indlela abadlali abasakhula abadlale ngayo isipha ithemba elokuba ikusasa yethu inhle kakhulu uma singenelisa ukulungisisa amaphutha amancane okuyiwo adala umehluko kumpumela yomdlalo.
Iqembu leZimbabwe leBangladesh adlale umdlalo owodwa wohlobo lwe-test wona ophelele leBangladesh linqobe ngamaranza ngamakhulu amabili lamashumi amabili 220. Ngemva kwalokho amaqembu la adibane kwimidlalo emithathu yohlobo le-One Day International njalo eleBangladesh linqobe kuyo yonke kwasekusiba khona njalo imidlalo emithathu yohlobo le-20 2020 yona efike emaphethelweni eleBangladesh linqobe kwemibili kwathi leZimbabwe lanqoba kuwodwa. URaza uthi ukumpha isibindi ukuba kule midlalo embalwa lapho abancintisiwe baze banqotshwa umdlalo usesemaphethelweni.
Kwimidlalo emibili e-ODI siluse kwazo kwaba isigaba sokugcina esomdlalo. Yinto esiyikhulume ngayo singabadlali uba kungaphi lapho okumele silungise khona njalo kuzamele sibe ngabantu abazizwa bele phango lokuba benqobe futhi lalapho izinto zinga sihambeli kuhle singethuki.
Umdlalo osakhulayo weZimma Ndebele ngomunye wabadlali abatshengise ukuba ikusasa yeqembu ingabanhle njengoba ikhethwe ukuba nguye umdlali odlale kuhle emdlalweni wesibili we-2020. Ngolunye udaba olumelana lezemidlalo, abanye babadlali bakweleZimbabwe abakwele Japan kuyaphatheka kwimidlalo ye-2020 sama-Olympics abathi uDonata Katai kanye noPeter Pessel-Kilpin kabayenelisanga ukuncintisa baze bathole imendulo. UKatai uphelele kumahitha omncintiswano wokuntsheza owe-100m backstroke wathi uPessel-Kilpin yena ufinyelele kukota final yomncintiswano wokugwedla owesingle sculls wasephelelwa ngumphako. Ngolwesibili umdlali wokubhukutsha uPeter Wessler uzancintisa kumncintiswano we-100m freestyle. Ngolwesine mhla zingamashumi amabili lathoba munemunye uScott Vincent uzaphatheka kumncintiswano wegolf, kanti umdlali wokugijima uNgoni Magusha yena uzancintisa ngomgqibelo mhla zingamashumi amathathu lanye. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo uJoseph Njanji.
Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Peter Wessler omele iZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games kumncintiswano wokubhukutsha we-100m freestyle ukhangelelwe ukuba uzangqikilana labanye kusasa kwele Japan. UFrederick Ndlovu okhokhela abamelele eZimbabwe emdlalweni lethi balethemba lokuthi uPeter uzanqoba emdlalweni wakhe. Omunye wakhe uDonata Katai kwehlule izolo ukuba aqhubekela phambili loba nje enqobe ababili e-Aquatic Center eTokyo. Kasenelisanga ukungena kuzinga eliphezulu elabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abalitshumi lasithupha. Ndlovu utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abamele eZimbabwe bazazama ngamandla wonke ukuba bathole izicoco ezilohlonzi.
Babili asebeke bangena kumncintiswano uPPG owe-rowing usesalele ngamanye ama-races mhlaka 29 and then sibe sibuze Donata onguye akade ebhukutsha izolo usekuqedile and then asebesele kathese ngolo ogijimayo wesiqubu ekuthiwa Ngoni Magusha umdlalo wakho wokuqala i-100m. Kuso ubuya uthiwa nguScott Vincent owe-golf and then owokugcina kuso siba nguPeter Wessler nguye uyabhukutsha kusasa ngo-7 ntambama.
Akusela kancane ngoPeter Wessler.
Okwakathesi uhlala eMelika, yikho lapho abhukutsha ekhona ethola ubunono le coaching engaphezulu. Nguye ke obamba singathi ngama-national records amaningi. So sinethemba njengokuthi njengomfana omncane osakhulayo qala ukubuya lapha kuma-Olympics njengabanye bakhe bonke ngoba vele iqembu lethu leZimbabwe ngelabasakhula
ekhaya basebenzani bazathola sibili ifundiso neconfidence enkulu neexperience ukuthi mase sikhangele uFrance 2024.
Yebo sokuya ke uVincent labanye laba nomakhosha abaminjani.
UVincent ungakhumbula ngengapha omunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukompyutha abazange bethola singathi ngesilungu ngama invitational slots. So vele ukuthi njengwana vele iranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf sinethemba ukuthi hayi mzwana esithi uyangena laphana emdlalweni wakhe ukhona esingakuthola.
UFrederick Ndlovu ukhokhela abameleli eZimbabwe abasemdlalweni ye-2020 Tokyo Olympics Games. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 eseTokyo kwele Japan. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.